Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 14 kuzibandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
sithi kubo umbuso ukuthi lento beniyithanda basmoke out niyenzile kuba ubuninzi abantu nababantu baswelekile emgodini ukuthi abathunywanga bazingenele ayibalulekanga kodwa impilo yomuntu iyahlangulwa xa ungumuntu xa uyinkokheli
imdeni lesihlobo zabojekeja osokulezinyanga besemgodini wegolide eStilfontein kwele South Africa namuhla ziphoselana aqatha labaphathe intambo ababili bakahulumende walelo lizwe.
Gama figures kade ngiwanika the teachers had a very low kwamanyama schools like ijocholo kutwa kona abantwana befika kuphela ekuseni kutwa kona hambanini liyothatha ama school fees.
Izikolo zivuliwe lamuhla kulabantwana abaningi abangenelisanga ukufunda ngoba abazali babo bengabhadala imali yezifundo lezo. Iparlamente yeMelika namhla iqale ukuvivinya abantu abakhethwe ngumnumzana Donald Trump ukuba ngabaphathe intambo bakahulumende wakhe phambilini kokuqala kwakhe umsebenzi ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Imdeni lezihlobo zabojekeja osokulezinyanga besemgodini wegolide eStilfontein kwele South Africa lamhla ziphoselane aqatha labaphathe intambo ababili bakahulumende ababezobona ukuhlengwa kwabojekeja laba. Imdeni yethesa uhulumende umlando wokwekela ukuhlenga kusese lesikhathi wojekeja abacatshangelwa ukuba balikhulu abafele emgodini lo okwenjiwa igolide. Uthuso Khumalo usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
No, this will not be better than me. No, no, no.
Lo yomsindo lengxaba ngxoza evuke ngesikhathi umphathi ntamogata lwezemigodi umnumzana Gwede Mantashe kanye logata lwezamapolisa umnumzana Senzo Mchunu bezama ukukhulumisana lezimuli ebezilinde ukuhlengwa kwehlobo zazo labangane. Ngemva kwemfanekiso ethulwe izolo ebitshengisa izidumbu ezifika ikhulu zabotshekesha asebefele kulo mgodi, imuli lezithi uhulumende nguye ubangele imfa yalaba bantu ngokwehluleka ukubahlenga kusaselesikhathi. Unkosazana Zinzi Tom olomfu wabo olokhu ephansi emgodini uthi kwazisa ubuhlungu ukuthi uhulumende wekele abanye balabotshekesha baze bafa esala ukubahlenga kanti futhi bebencitshwa lokudla.
If we are civil, bangahambi silizwe lokuthi they are criminals. Bakhumbula ukuthi egqibeleni before I'm a criminal njengomuntu. Ngezingekho apha, even these thousands that have been spent, I don't think ngezizafikela kulizinga. Ngibe bakhuphile, then bababambe.
Ukhokhela lezimuli kumaqhinga okuhlengwa kwabotsheketsha laba, umnumzana Johannes Qankase, uthe abalazo esikhathi sokukhulumisana labaphathi intambo laba.
Kodwa sithi kubo umbuso ukuthi le nto beniyithanda basmoke out niyenzile kuba ubuninzi abantu nababantu baswelekile emgodini ukuthi abathunywanga bazingenele ayibalulekanga kodwa impilo yomuntu iyahlangulwa xa ungumuntu xa uyinkokheli uyazi ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu ingakhathalisekanga indaba yokuthi basuka kuwaphamazwe ekugqibeleni ngabantu bafana nathi ngabantu begazi nenyama.
Kodwa ke uMantashe walile ukuthi imfa yabanye babotsheketsha laba ibangelwe nguhulumende.
If you go and steal gold,
ungangena emgodini usiyantshontsha igolide, ngeke uthi kulomuntu olomlando nxa usufike wafela khona, umlando ngowakho lalo okuthumileyo.
Usenjalo uhlelo lokuhlengwa kwabotsheketsha luqhubekela phambili. Selokhu luqalile izolo, kusiyajaya ihola lesihlanu ntambama namuhla bese kuhlengwe abaphilayo abaphose befike ikhulu 91 kwakhitshwa lezidumbu ezilula amathumi amane 43. Inhlelo zokuhlengwa bezilokhu ziqhubeka ngesikhathi sisiya emoyeni. Uhulumende uthi iningi labaphuma emgodini laba yizalwane zeZimbabwe lezeMozambique. Abahlengi bathi kuzathatha insuku ezilitshumi ukuthi baphethe lolu hlelo Sicede lapho bese uqala uhlelo lokudinga izihlobo zalabo abakhitshwe sebefile. Kumele Studio 7 eStilfontein kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
The Voice of America.
Izikolo zivuliwe lamhla kulabantwana abaningi abanganelisanga ukufunda ngoba abazali babo bebengakabhatali imali yezifundo eyama school fees. Ababalisi abakhulumele Studio 7 bathi lokhu akumangalisi ngoba babuyiselwa emakhaya sikhathi sonke kuvulwa izikole. Baphinde bathi kukhanya ababalisi abaningi bahambile ezikolo kulandela ukwethusela kwabanye babo ukuba kabasoze benelisa ukuya ezikolo lamhla ngenxa yeholo eliphansi. Iziphathamandla zikahulumende zithi baningi ababalisi labantwana abahambe ezikolo lamhla. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Neva Nyahunzwe okunhlanganiso iProgressive Teachers Union of Zimbabwe.
Ngingabuza from ama executives from ama various districts like ngikhulume lo mbaliso weBinga High, ngikhulume lo munye weJocholo and kathesini sewange government secondary school. Ababalisi babuyile laba abahlala esikolo and then abantwana ukukhanya high turn up namhla kade is very 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 low. Like ama figures kade ngiwanikwa la ma teachers they were very low. Kwamanye ama schools like iJocholo kuthiwa kona abantwana befika kuphela ekuseni kuthiwa kona hambanini liyothatha ama school fees and then abaningi bangikhona abazange abaphenduke bekuthola kula abantwana abangu 20 or less from each and every class. Same applies leBinga. Ama form 1 they are supposed to have 2 classes but out of ama 2 classes wona lawo bekulama 18 girls kuphela kuma dormitories. Abaningi ababuyanga ukukhanya iproblem kuthiwa kona ngama school fees.
Yes, sizwile njalo ke uhulumende sithi ababalisi bayanelisa ukuthi bafundise bangasuka esikolo bayifundisa abantwana ngekhaya. Bakhona abakwenza khonoko.
Abaningi kanye these days sebekuyenza kahle because imali ukanye igovernment okwakathesa avele anje abakhulumi ngama salary increments but abalisi abaningi vele bayahluleka ukuthi umezele abantu ababo esikolo. So the only way ukuthi kona lawo ba raise imali ukwenza ama extra lessons ezindlini. So abaningi vele bangazuza isikhathi sona leso abantwana abafuna ukwenza ama extra lessons. Abaningi vele sebenza ama extra lessons vele siyabaza abayenza ama extra lessons uyadlula sibili kulama bench bebenza ama studies awo engine kambalisi.
Yes, ngathi kuyimalini ukuthi ufundise umntwana endaweni ezinjalo.
Ama individuals baya charge ama $10 per student ngenyanga. So uyabona labantwana maybe around 20 or 30 somewhere there uya depend la lama areas angu kona lapha endlala kona mina you find ukuthi umbaliso yedwa angaba labantwana abafika pose 10 kumbe 15 up to a maximum of 20.
Lowo ngumnumzana Neva Nyahunzwe omele iMatabeleland North kunhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 esewange. IParliamente eMelika lamhla iqale ukuvivinya abantu abakhethwe ngumnumzana Donald Trump ukuba ngabaphathi ntambo bakahulumende wakhe phambilini kokuqala kwakhe umsebenzi ngomvulo. Okhethwe ukuba umkhokheli wezomvikela umnumzana Pete Hegseth nguye oqale ukumiswa phambi kwedale lesenetha abebandla eliphikisayo lama-Democrats bembuzisisa phezu kwembiko yokuthi wake wahlukuluza owesifazana ngokocansi njalo watholakala edakiwe emsebenzini. Ukulandule lokhu, ama-Democrats amthwalise nzima njalo phezu kwamazwi akhe awokuthi amabutho awesifazana kumelanga aye empini. Kodwa abebandla likamnumzana Trump lama-Republicans bamncomile besithi ungumholi olohlonzi omele apasiswe lidale le-Senate. Ukuhlolisiswa kwakhe kusaqhubeka. Abanye abakhethwe ngumnumzana Trump abazabuzisiswa lidale elifanayo bagoqela umnumzana Doug Collins okhethwe ukuba ngumholi wogatsha lwabalwa impi olwe-Veterans Affairs lomnumzana Marco Rubio yena oza kuba ngunobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Mthulisi Mathuthu ngalolu daba.
Okumele kuqale kubhekisiswe kahle ukuthi i-Senate iphethwe ngobani. Sizabona nje ukuthi ama-Republican azibambelala lokhana singathi yisway. Kuyavela ukuthi bakhona sila abazimiseleyo ukuthi u-exec anqobe bayafunga abanye sibukuthi hayi we'll make sure sibukuthi uza crossa ilaye. So mbona sengathi kuzaba nzima kuzoba lokulo okuthile kodwa ekugcineni uzonqoba ngoba uTrump nangokwakhe ngeva ehlale iminyaka emine engekho ngaleso sikhathi ubengahlala ngaphansi ubesenza lokho esingathi uplotter ngesilungu ukuthi bezimelele lezo zinto ukuthi zizokwenzakala ngakho kuTrump lapha acathula khona kulunga abantu abangelanhloni njengoba la engelanhloni akusiyo into emhluphayo yena ukuthi uHexet ngumuntu owaziwa ngokudakwa owaziwa ngokukhuluma amagama ababi ngabesifazane nje nangabanye abantu ngakho-ke mbona sengathi ubevele ekumelele ukuthi kuzaba khona abazafuna ukwala ngoba bazafuna ukumphikisa kodwa mbona ngani bazimisele kulokho mbona ngani hhayi uzaphumelela.
Uhulumende kaTrump umbona eminjani eqhuba njani nxa siqathanisa lalo oke waba khona eze ebe ngumongameli eminyakeni esanda kwedlula?
Ziningi izinto angaso zazenze njengalokhu abekwenze kuqalene ngoba uTrump nangokwakhe uthe ngene embusweni bengalokhana singathi yinovisi engani akazi ukuthi uhulumende usebenza kanjani nabantu akade sebenza labo ekuqaleni bekungabantu abathole nje bekhona ku-establishment ye-America. Abanye bangikhona njengathi kuba khona kwenza ukuthi angaze enelisa ukuthi afuqele phambili izifiso zakhe ngendlela kathesi okwamanje ufundile izifundo njengoba ngengathi ekuqaleni uhaya labana abantu abangathi singama-loyalists abantu aziyo ukuthi bayamfuna ukuthi abe phakathi laye aziyo ukuthi bayamsekela laye abathembileyo. Sibona nje ngama-appointments akhe lalokhe ewaletha ekuqaleni ukuthi hayi ukhetha abantu aziyo ukuthi bayamsekela abangelakho ukuthi bangambhoda ngamuva benze okunye okuthile.
Lo umnumzana Mthulisi Mathuthu ohlaziya ezombusazwe ezimele ubexoxa lo ntungameli inkomo e-Studio 7 esebhilithane. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umnumzana Raila Odinga wethekelela amazwe achiyeneyo kuzwekazi le-Afrika goqela eleZimbabwe edinga usekelo lokuba ngumkhokheli we-African Union Commission. Lamuhla wethekelele eZimbabwe lapho axoxe ngodaba lolu lomongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana Odinga isiphathamandla sebandla eliphikisayo eKenya. Abezindaba abeReuters babika ukuba kulomoya omkhulu lamuhla eCalifornia khonapha eMelika olakho ukwenza kuvuthe ngamandla umlilo osubulele abantu phose abangamachumi amabili njalo wabhidliza izakhiwo eziningi. ELeMozambique lithi kulungiselelwa ukugcotshwa kukamnumzana Daniel Chapo webandla leFrelimo kusasa okuthiwa wanqoba kukhetho olwaqhutshwa ngomfumfunyakenye. Kuzaqhutshwa umkhosi lo ngesikhathi kusanda ukubulawa abantu abayisithupha abatshengisele izolo emgwaqweni bekhonona ngempumela yokhetho esolwa ngelibandla eliphikisayo ngowebandla eliphikisayo umnumzana Venancio Mondlane othi iFrelimo yaqelibezela. Inhlanganiso ye-Decide Electoral Platform ithi sokwabulawa abantu abedlula amakhulu amathathu selokhe kwethulwa impumela yokhetho lolu. Umnumzana Mondlane owabaleka kwele Mozambique wabuyela ekhaya ngeviki ephelileyo elokhe ekhonona ngempumela yokhetho. Mhlaka 5 kuyonale inyanga umanyano weSADC wazisa ukuthi uzathumela iqula elizaphathisa kunkulumo zokukhumisana umlotha eMozambique. Kodwa ingcwethi zithi ukuvumela ukugcotshwa kukamnumzana Chapo iqula leli lingakaqali inkulumo lezi kumnika amandla awedlula akamnumzana Mondlane kwezombusazwe. Kusenjalo umphathintambo wezomvikela eZimbabwe yonkosikazi Opam Chinguri Kashiri usefikile kwele Mozambique ukuyathakazelela ukugcotshwa kukamnumzana Chapo emele umongameli Emmerson Mnangagwa okukhefu. ukuhlaziya lolu daba. UThabo Kancube weStudio 7 uxoxa lengcwethi yezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Inkinga yokuthi kuyahambelana yemicabango lengqondo evele isebenza kuthade ukuthi gabala sifiso sokulungisisa udlakela. Ukuthi bona sebezithembisile nje ukuthi kuza kuba le mpi ba labantu abaphikisayo bavele bathi bona basoze bayekele ukungabanqoda. Ngibona ngathi mina sokuphambanisekile lapho ngaye bahleli phansi labantu abaxabanayo baqala balungisa okuqala kungakakhulunywa. Okokugcotshwa yikho ngibona ngathi udlakela
ezakeeambili. I-SADCI yayithe ithumele abantu ukuthi bayiphathise ukuthi kukhumiswane umlotha. Kwakukhangelelwe ukuthi laba bantu babe lempendulo mhla ka-15 okokusasa. Le ubona ngathi kuyini okwenzakele lapha njengoba bengakabonakali abakhokheli be-SADCI besiyazama ukuthi babambanise abantu. Sesizwa ukuthi i-panel of elders izakuya eMozambique ngemva kokuhlaliswa kukaChapo. Akusoze kuphazamise na ukukhulumisana nxa omunye esehlalisiwe.
Kuzaphambanisa kakhulu ngoba lapha bafuna ukwenza singathi khona i-template i-style yana abayisebenzisa eZimbabwe ukuthi umgabe waqala wagcotshwa basebebizela i-GNU. Yikho bafuna ukusebenzisa i-template yakhona ngoba kungasebenzi. Akusoze kuguqule ulaka kumbudlakele khona vele sokubhamanisekile lapha befundi ngaye baqale bakhulumisana baba bantu bakhulumisana umlota kodwa okwakhathethe ngibona ngathi ukuqala bagcobe uChapo ikwenzela ukuthi bamnike esingathi ngesikhiwa i-competitive advantage ukwenzela ukuthi abe ku-position of strength kodwa kungasebenza eZimbabwe eMozambique asoze kusebenza uZulu vele uhle wathinga kathethe
uZulu engaba la mandla okumisa ukugcotshwa kukamnumzana Chapo nakusasa.
UZulu kathuze abe la mandla ngoba anti bayebona bayesebenzisa imibhobho. UZulu kasoze aphumelele ukuthi ayevalela ukugcotshwa komongameli kodwa nje udlakela labe lokhu esenzakala ngoba mbona athi ngilo uzakwenzekela ukuthi yena umondlanina uzawuthi namse ngigcotshwa ngapha ngabantu wami ikube sebezathumizela amasisa khona. Ngibona ngathi kusasa emfowethi kuzakuba lokufa lokubhilideka lokuchitheka kwegazi.
Lo mnumzana Rejoice Ngwenya olandela izombusazo enjalo ekhokhela inhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions ubexoxa esecingweni loThabo Kancube weStudio 7 eseHarare. Osakhulayo oleminyaka engamachumi amathathu yokuzalwa uchayelwa ihlombe ngabaningi ngenxa yekilinika owayisungula ngomnyaka ka-2018 eHarare eyokusiza abesilisa kwezempilakahle njalo uthi kuningi okungenziwa ngabasakhulayo ukuze labo bephathise ezigabeni zabo. Kubika uTobias Mutsingwa.
UBen Germain Ncube wasungula ikilinika yakhe ebizwa ngokuthi yi-Men's Health Clinic efuna ukunceda abesilisa. Ukhulumele Studio 7 ngohambo lolu.
Ngingakaqali lo msebenzi engiyenzayo ngahamba esikolo uthi ngibe ligqwetha. However, ngithe sengiqedile esikolo inhliziyo yami yayifisa ukuthi ngibe ngincedisa abantu ngendlela ejeniyo. Lokho yikho okwalethayo ingqondo yokuvula isibhedlela samadoda.
Kodwa uNcube uthi kwakungalula ukuthi iphupho lakhe lokunceda abesilisa ngezempilakahle lifezeke.
Okokuqala bengingela lwazi olukwanileyo, bengingazwisisi sibili ukuthi ngizakuhambisa njani ukuthi siphuthe. Okwesibili, izimali lezinye izinto ezazifunakalayo bengingelazo.
Ikilinika kaNcube eseHarare inceda amadoda labafana endabeni zonke ezimayelana lempilakahle yabo egoqela eyemzimbeni leyengqondo. Uthi okuqakathekileyo ngekilinika le yikuthi akubandlululwa muntu njalo abesilisa bayakhululeka ukukhuluma ngendubo zabo zonke kungela kuthonisiswa. Omunye osakhulayo ohlala eBelgravia eHarare ongathandanga ukuthi ibizo lakhe laziswe uthi wancedakala okwamagama eMens Health Clinic.
In 2003 I discovered that I had STI but in our general clinics kumbe ema hospitals ngayakhona kusesimeni engingangikuso bayakuhleka kumbe bayakuthethisa yikho ngayanga khona.
UNkosikazi Mavelas Moyo yena ocubungula indaba zezigaba ezimele uthi inyathelo elathathwa nguNcube liyancomeka.
Balutshana abasakhulayo abacabangi ukwenza okwenziwa nguBhengu lokho. Ngokumemetheka kwezidakamizwa these days, it's heartwarming ukubona abanye ontanga beqinisela ukunceda uZulu.
UNcube uxwayise abanye abasakhulayo ukuthi bengayekeli ukugijimisa amaphupho abo.
Ungathola into oyithandayo uba le passion, and passion le iyakunceda ukuthi ubuloke uzame ukuya phambili. Njalo ke ma usitholile leyo nto oyithandayo, dinga abantu abangama ngawe. Ingaba imuli yakho and support ibuya ngendlela ezijiniyo. Lezi zinto zinganceda kakhulu abasakhulayo.
Abesilisa abedlula inkulungwane sebancedakala eMen's Health Clinic, njalo kukhangelelwe ukuba inani lamadoda elidinga uncedo ikakhulu kwabasakhulayo lizaqansa ngenxa yomnotho welizwe ongamanga kuhle, okuyikho ingcwethi kwezempilakahle ezithi kubangela izifo ezijiyeneyo. UNcube wayekuhlelo lweMandela Washington Fellowship for Young African Leaders, njalo usekhethwe ukuba angene kuhlelo lweJuke Emerging Leaders Institute. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Inkampani elima njalo ihiqize ishukela eTriangle Limited lamhla imemezele ukuthi isimisa umsebenzi izisebenzi zayo kusukela ngenyanga ezayo kusiya kweka August ngoba ingasatholi inzuzo. Embikweni ewethule lamhla inkampani le ithi selokhe uhulumende wasusa umthelo weVAT yeshukela, layo ayisenelisi ukuthi iwuthole kumpahla ezisebenzisayo ukwenza lelo ichukela. I-Triangle Limited, yona elugatsha lwenkampani yeTongia Toilet, ithi phezu kwalokho ichukela labo lincintisana lalelo elichiphileyo elingena elizweni lingabhadalelwanga iVAT, okubangela ukuthi kube nzima ukuthengisa elabo. Inkampani le ithi zisebenzi lezi okungaqanjwanga inani lazo, njalo ezise-Triangle le-Hippo Valley zizamiswa umsebenzi ngamahlandla amathathu, elakuqala ngenyanga ezayo ekaNhlolanja, elesibili ngoNkwenkwezi, elokugcina ngoNcwabakazi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele loMnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZCTU esigabeni sentshonalanga yelizwe.
Isihlala sithi ukuthi abantu asebesemsebenzini abaqhathiweyo ngamakhampani okuthiwa informal employment eZimbabwe la sebengaphansi kwe-10%. Buhlungu kakhulu nasesoendaba ye-Triangle. Akucaci futhi ukuthi ba-retrenchwa, kukhulunjwane kwafikiswa nangaphi, into yokuqala le efuna ukuthi siyidingisise. Njalo futhi ungananzela, ngazikhuluma ikhampani njengeye-Triangle, uyabona futhi ukuthi lezi zisebenzi ezinye zihlala khonapho ekhampanini. Izisebenzi ungathola zibe le minyaka eminingi zihlala ikhampanini. Kanti esinxa sebethe bamiswa umsebenzi, sibona uhlupho lokuthi baphuma bengakwazi bayaqonda. Zananzela abanye abalazinhlu, abanye phosele miza abalayo, so baphuma besiya. But futhi sekunanzeleka ukuthi phela nxa kungavalanga babhada iVAT leyo wathiwa uhulumende wayimisayo ukuthi ingabhadalwa, besikhanyela ukuthi lokho kube yindlela ekuncedisa amakhampani ukuthi ngaleyo ndlela babe nemali abangayisebenzisa ukuthi bancedise izisebenzi. Ngalesi sikhathi esiphila kiso impilo inzima kanje, akuvumi ukuthi hambe bongilahlekelwa imisebenzi kalula. Kufanele masinya kungenele ingatsha zonke, amanyunyeni angenele, uhulumende angenele.
Ungathini ngekusasa yezisebenzi? Sesikhangela ukuthi kulembiko yokuthi akhona njalo amanye amankampani angavala ngenxa yokuba lukhuni komnotho welizwe.
Okutshengisa ukuthi umnotho welizwe wethu awumanga kuhle, ususenza ukuthi amakhampani phose adonse nzima. Amakhampani lawo lomkhuhlane omubi, ukuthi nxa sebefika eso sigaba, bona ngathi abantu abalula ukuthi bafuqele ecweleni izisebenzi ngokusihlupha khona. Uzabona abanye okunye bazaqhubeka bekwenza bebhada indleko zakhona, kodwa sebefuqela izisebenzi eceleni. And siyathi xa bezifuqela eceleni bathi lezi sebenzi yenga ngithenze phakade abakhuluma ngayo ayisiyo mali. Sikhuluma kanje umnyaka uyaqalisa, izikolo ziyavulwa, abanye ngabaqalisa izikolo ezintsha, abanye ngabaqeda form 4 ngabantu abakhona baye ema-university. So kuthi abantwana sokuletha le ngxabano nje okungasusani kufamily, ngoba ngxabo okulanjwa khona kuba nohlupho. So ke sibona ngathi ufanele kuqiniswe sibe nale ndaba ye-tripartite negotiating forum engenisa uhulumende, ibuye ingenise izisebenzi, ibuye ingenise abaqashi. Njalo lohlupho esasilikhuluma yilo ukuthi engxenye okunye okungathi kuyasiphazamisa ikhona ukuthi amakhampani athenga impahla ukuthiwa i-raw material, bathenga ngemali yangaphandle eMelika. Nxa sebethengisa njalo umthetho futhi ukuthi abathengise ngemali yalaphi esithina i-RTGS. Khona kona sibona ngathi ngokunye phose okwenza amakhampani agcine ingxenye engathi anyamba inhliziyo, egcine engasafuni ukuqhubeka. So ingxenye kuhle ukuhulumende yangenele labo nxa sebeyithengisa kube njengalokho. And okukhona kunxa ukhipha izisebenzi ungezela abantu abadibekileyo, ungezela abotsotsi ezitaradeni, kuzabuya futhi kusibhode ngalo kusithwalise nzima. So kulezi ziqiwo ezininzi ezenza ngathi aziphathe abantu kuhle, sezifuna ukusetha abantu ngenxa yendlala.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi ezCTU esigabeni sangentshonalanga yelizwe, obexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sanibonani balaleli beStudio 7, sanibonani sebenze Studio 7. Bakithi siyakhala kwezinye indawo abantu bathi uhulumende president uyenza kuhlumela buyele ahlala iminyaka enjani njani, kodwa thina uhlupho lethu njengabalimi asithi upresident usithwalise nzima, ngoba akula muntu ongasebenza umnyaka uyephela engaphiwanga even i-5 rand. Kanti umuntu luyabe sidlani khonapho nxa esebenza. Sifaka amabele last year ingoluyo lakhathi sasikabhadalwa, kusasizikolo ziyavula, abantwana ziyabathengela ngani amabhuku, ngoba thina singabalimi sihlala emasimini. Ayikho enye into esiyenzayo, sithengisa imbuzi kokuphela every year, ngoba since upresident mina ngakwaqala ukungena esikhundleni akubhadala kwethu kunzima. Kungigabe sasingazake sidlale ikhisimusi singabhadalwanga badala. Sasithi sidlala ikhisimusi sasibhadalwa futhi ngemali ayingamanamba. Sasidlala ikhisimusi imali yethu silayo, kodwa khathesi sidlala ikhisimusi abantu bethu bengadlanga. Njalo abantu abaningi bagcina abantwana bazintandane, abantu bethu basishiyele abantwana. Nxa umntanakhe lo ngingasami sesikolo, kodwa sithi ngingumlimi, ngiyabe ngileqiniso yini.
Banani balandeli beStudio 7, hayi thina siyaphila. Siyaphila, mbona nje lapho uThabo ngomthwa kade eplazini kapresident uMnangagwa ethi khona funa aqhubeke esembusweni. UThabanga uvele lo muntu yizani, yizani uThabanga. Abantu besiNdebeleni bayasiyangisa kakhulu ukuthi yibo abachitha izinto. I-CCC yayizwinile kuhle amasithi emaningi, uThabanga wangenela wachitha ngoba sediziwe. UThabanga kathesi usevoce wavoxa i-CCC seyiqedile, sekusemgcekeni ukuthi vele nangwezani. UThabanga ngwezani, ngwezani uThabanga lo, kodwa ingqondo yakhe iyimbi ngoba abantu beZimbabwe bathwele nzima.
Uli kaStudio 7 njani? Sifisela umnyaka omutsha sonke. Hayi, ilizwe leZimbabwe kunzima bantu. Indaba yamanzi le mina vele ngokwizwa kwambili ngizizwela nje ulimi lwepolitics kuphela ikwenito. Siyazi ukuthi nje ungabona iZimbabwe sukulokusuggesta ukuthi hayi lokho kujwayelekileyo akumiwe kuqala uhlelo olutsha, ukhona omunye osefuna ukudla khonaphana. Yabona indaba yokuthi i-council iyekele upha abantu amanzi sukufuna ukubuya abanye abantu abavela kwezindawo, hhayi ngamazwi abuhlungu anzima, abona sokumnyama kuphela phambili. Mhlawumbe uJoseph Juma labogawule yiyo kuphela abazabo abazoza bekhululekile bekholisa kule nto ekhulunywayo, kodwa ngiyazi umphakathi uzawubuhlungu kakhulu. Ukhona vele usifuna ukuthi aze ngaphana angenise isihlobo sakhe ngoba ungenise abanye abantu abazabe zokudla izimali kuphela. Singakhangela indawo egodini kobulawa kwathiwa khona hhayi namba abantu bazolungisa igodini, yabulawa le ndawo kuze lamhlanje kukhulunywa ngayo. Isibhedlela sikankomo kakukhulunywa ngakho, imigwaqo yenkaya kuningi kwakukhulunywa sokuthule kuthi zwi.
Labo-ke ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Ku-Live Talk lamhlali khumbule kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sixoxa vulwa kwezikolo luyalandela-ke lolu hlelo. Hhayi-ke isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.